sipho sasikukholwe ukuthi inamanani la engabe iqondi lanxa phela laba abakufakileyo sileqiniso yokuthi benzile lokho kuthiwa ukucubungulisisa yikube kumele amanani lawo. Ngokunjalo-ke kuyatshengisa ukuthi njengomuzwa kobulawayo siphakathi kohlupho, kutho ukuthi abantu abethu isikhathi esiningi bazasalela emuva. Yikho uze abantu besizwe bethi hayi ngapha kumgango emadebhendi abantu abafunda ngenxa yengezinye izizathu zenezo ezokuthi abantu abethu basuka bengaqhubeki ngezikolo ngezizathu ezithiyeneyo. So-ke yiluhlupho esilawo lolo lesikhala ngalo ukuthi engxenye lathi asekuzwiseni ukuthi salolo hlupho njengabazali, asekuzwiseni ukuthi salolo hlupho lanjengama-guardian. Kukanti futhi lohulumende le ngogatsha le-social welfare khona okwabakuzwisa ukuthi kulo hlupho olunjengalolo kuthi ukuthi ama-office e-social welfare aselo msebenzi omkhulu okufanele awenze ukwenzela abantwana bonabo bahlengwe abaphuma ezikolo baqhubele phambi ngenxa yokuthi i-social welfare ibancedise ngoba abaningi uzananzela ukuthi bahlutshwa phose zimali zokubhadala ezikolo. So-ke silayo iministry ikakhulu i-office ye-social welfare ilo msebenzi omkhulu okudingisisa lokucungisa labo bantwana ibadinge ibancede ngezimali zokubana abantwana baqhubeke besiye ezikolo ngoba kungumbiko obuhlungu thina njengezakhamiza kobulawayo. Lokhu sisa ubuhlungu kakhulu ukuthi sinanzela ukuthi abantu abaningi babalahlekelwa yikuqhubeka kwabo besiye ezikolo. Kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba bathi bona isizwe esilabantu abangafundanga isizwe esisileyo. So kutho ukuthi thina njengobulawayo nxa abantu bethu bephuma bengaqhubeki ngemfundo kutho ukuthi siphakathi kohlupho olukhulu.
Yona imbangela yokuthi abantwana besikolo abakobulawayo abaningi bathiye isikolo kungaba kuyikuyini?
Kungaba kulizathu eziningi zokuthi abantwana bathiye isikolo. Into yokuqala esiyinanzelelayo kuyikhona ukuthi abantwana balayo sibili imali yokubhadala. Yilihlupho esilaziyo esilinanzelelayo. Phela singakhohlwa ukuthi iBulawayo iyaziyo ukuthi ibiyindawo ebihlonipheke kakhulu ngendaba zemisebenzi. Ila makhampani amakhulu abeqhatha sibe abantu abaningi kakhulu bekuthiwa i-industrial hub ngesikhiwo. Kodwa eqiniseni kade singahamba khonapha uye kubo Belmont khonapho kulama-factory khona kulamakhampani amakhulu. Akusela abantu abaningi sayavala amanye sokungasiza njengama-church labona abasebenzayo uzananzela ukuthi sebelezi zisebenzi ezilutshwana ezisebenza kusho ukuthi abantu abaningi sebaphela imisebenzi. Yikho futhi ungakhangela lo muzwa wobulawayo khonapha ezitaladeni iganga lonke fike kuleli khona fike kuleyani khona fike edrobheni fike emalokishini wonke umuntu usethengisa uthengisa itamatisi uthengisa i-orange uthengisa imbida bebaningi khonapho. So bazadingelwa ngubani? Ngoba abantu okokuqala abaningi abasebenzi, okwesibili labo sebegcwele iganga lonke bethengisa kusitsho ukuthi vele abenelisa ukuthola imali ezwayo. Imali yanje abayithengisayo ukuthi umuntu athole imali yokuthi kungayathengisa inkwalelo langa alalendlu yabantwana kumbe athenge i-cooking oil kuzetadlela abantwana. So isizathu sakhona sokuqala sinanzela yikhona ukuthi sibili abantu abasasebenzi ngokunjalo sizwa lolo hlupho lokuthi abantwana bagcine belahlekelwe bephuma ezikolo. Kodwa okunye futhi ngenxa yohlupho esikhuluma ngalo futhi labanye abantwana abahlala bodwa ama-childless families ngesikhiwo ngezizathu eziningi. Abanye izizathu ukuthi bafelwa ngabazali babo bonke. Siyakwazi ukuthi umkhuhlane wengculazi we-HIV and AIDS yathi kuyalapha i-AIDS yakhangela abantu abaningi. So ngokunjalo silayo imizi enjalo othola ukuthi ngabantwana bodwa. So khonaphana kulo hlupho ukuthi abanye babethile sibilini babahlala kiyo kodwa sibathola imali yokuqhubela phambili kuba nzima ngezinye izizathu enze sihlana lazo. Ezinye futhi silabanye abazali abathevelwe imisebenzi baphuma baya phandle kwelizwe besiyadinga umsebenzi ngeba e-South Africa baye eBotswana baye ngaphi bona abazali bathiya abantwana bodwa futhi ngolinye uhlupho olukhona kuyathi ngesikhathi bathumela imali abantwana bathola imali yokuya esikolo abantwana bebodwa nje basibazwe ngabantwana ngelanto abakhangeleyo abanye ngenza ukuthi badlele leyo mali bangasabhadali i-school fees. So yilo uhlupho ehlana lazo.